VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 17 Mabasa 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Abahlalahlali abanye balelwe bebhodabhoda, yebo kambe abanye bangathi bona bayathenga izimpuku emagrosa, kodwa kulabanye njalo babona bebhodabhoda bezenzela okwabo, ubone labanye sibili benatha lotshwala khona kubana kuyinto esibona ungathi ayinhlanga.
Ugatsha lwezempilakahle lwazise ngolwesine ntambama ukubana abantu osebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebengamachumi amabili lane 24 kuthi emhlabeni jikelele selisedlula izigidi ezimbili.
Izisebenzi, abesifazana, abantwana labanyanga emazweni aphucukileyo bayaphathiswa ngokudla. Amazwe la agcina umnotho eziphaleni zikaZulu, yikho bekwanisa ukuthapha nokugola ukudla benika abantu babo. Ngapha kithi into zimi manzonzo.
Ingcwethi kuhlangothi ezehlukeneyo zempilo ziyamsola uhulumende ngendlela aqhuba ngayo uhlelo lokulaya abantu ukuhlala ezindlini olwe-lockdown emizameni yokuvimba ukuthelelana lula kwegciwane le-COVID-19. Kuwoza Friday lamhlanje silomculi uKhulekani Bethule odume ngegama lokuthi Cooksman, yena ocula umdumo we-disco ekobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lwazise ngolwesine ntambama ukubana abantu asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus sebengamashumi amabili lane 24 asebebulewe yilo umkhuhlane bebathathu. Abekolitshini le-John Hopkins University babika ukubana inani lasebefunyanwe belegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele selisedlula izigidi ezimbili, 2,182,734. Phakathi kwalelo nani, iMelika yiyo elokhu ikhokhela ilenkulungwane ezedlulwa kancane ezingamakhulu ayisithupha, 672,246. Emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezilikhulu lamashumi phose amahlanu, 147,384 asebebulewe yi-COVID-19. Emazweni awezwekazi le-Africa sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lasikhombisa, 18,792 asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus. Ele-Egypt yilo eselikhokhela ekubeni lenani eliphezulu lasebefunyenwe belegciwane leli ezwekazi le-Africa, selile nkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye, 2,673. Lilandelwa ngile South Africa lalo eselile inkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye, 2,605. I-COVID-19 isibulele abangamakhulu edlula athobamini nembili, 967 ezwekazi le-Africa, kuthi asebesinde kuyo sebezinkulungwane ezedlula ezine, 4,393. Uhulumende uthi ingxenye yesibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, i-UBH, isizasetshenziswa ugcina lokwelapha abantu abalomkhuhlane we-coronavirus. Ugatsha lwezempilakahle lwazise namhla ukubana isibhedlela lesi siza kwamukela bonke abagula ukuphakathi laphakathi kanye lasebegula kakhulu. Ezinye izibhedlela ezikhangelane lalomkhuhlane kobulawayo zibalisa ese-Ekhuruleni lese-Thorn Grove, zona ezisalungiswa okwamanje. Umbiko kahulumende uza ngemva kokuqonga kwenani labantu asebefunyenwe bele-coronavirus kobulawayo lisuka kwabahlanu lisiya kwabalishumi. Abahlanu babantu laba ngamalunga emuli yinye, njalo ababili ngabantwana. Omunye wabo uleminyaka emine kuthi omunye ulelitshumi. Idolobho lakobulawayo yilo elikhokhelayo ngenani labantu abale-coronavirus eZimbabwe. Inani esilitholi izolo ntambama labakade sebefunyenwe belalo elizweni lonke selifike kwabangamashumi amabili lane. Namhla asikezwa ukubana leli nani selingaphi ngoba uhulumende wethule umbiko wakhe phakathi kobusuku. Sixoxele isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi, yena othi okudanisayo ukuthi abanye kabalandeli iziqondiso zokuhlala ezindlini kuleli dolobho.
Siyananzela ukuthi njengezakhamisa abantu bathuthumele ukuthi kambe yini osungena ngale ndlela, abantu bazibuza imibuzo eminingi. Sinanzela njalo ukuthi ngokunjalo sokusenza ukuthi abantu bangasakwazi ukubanaka nje baye ngaphi, babe nembuzo nje eminingi engaqedakaliyo. Kodwa kuliqiniso ukuthi njalo abantu sebekunanzela ukuthi nxa kuthiwa lowo mkhuhlane ukhona, for sure umkhuhlane okhona, okufanele njengabantu sizenqabele, sizame ukuthi konke sikwenze okufanele sikwenze ukuthi wenqabele umkhuhlane. Sinanzela njalo okumqoka ukuthi abantu bayakhuthazwa ukuthi bahlale ezindlini, kodwa siyananzela ukuthi abantu bakhanya ezindlini abahlalahlale abanye balelwe bebhodabhoda, yebo kambe abanye bangathi bona bayathenga izimpuku emagrosa, kodwa kulabanye njalo wabona bebhodabhoda bezenzela okwabo. Ubone labanye sili benatha lotshwala khona kwana kuyinto esibona ngathi ayinhlanga phose enxenye kokungabe kusenza ukuthi lo mkhuhlane nomedeki. Sinanzela njalo kulabanye futhi abantu bamachechi othola bekhonapho egangeni bebhizi bekhonzela khona kumbe bethandaza nakhona khona. Siyakunanzelela siyonto enhle ukuthi abantu bahambe bebonakale ngalesi sikhathi behlanganisa abantu bethi bayathandaza, kukanti abantu fanele bathandaze besezindlini zabo.
Kuyini elingakuxwayisa kumbe elingakukhuthaza izakhamizi?
Esikukhuthaza kakhulu ke thina kwizakhamizi, sinanzelela ukuthi lo mkhuhlane kukhanya uyamemetheka kulo umuzwa wobulawayo, ukuthi asihlonipheni khonokhwana esakuxwayiswayo ngabantu abe-World Health Organization labezempilakahle khonapha elizweni lakithi leZimbabwe, lokuthi abantu okokuqala sihlale ngezendlini, into eqakathekileyo nalana singabhongi ukuphuma nje kuyela sizathu. Ngaso kube lesi sizathu sokuthi siphume ngoba abantu badinga impuphu, yikho sekunanzelela ukuthi phose kokwenza abantu bakhuthane magros. Kodwa besifisa ukuthi abantu njalo bakunazele ngabe phuma bezedinga izimpuphu ekumeni kwabo abahloniphe ngono social distances ukuthi 1 meter phose kusiya ku 2 meters khonoko siyakuqakathekisa. Phezu kwalokho futhi siyakuqakathekisa ukuthi abantu batshengise ngendlela eqakathekileyo, bayenzele ukuthiwa i-personal hygiene, ukugeza izandla ngesepa langamanzi lawana agijimayo, ithi lamanzi athathwayo empomo ungavula uloku ugijima khonaphana ugeza izandla zawo, kuqakathekileyo ngokwayo. Akupheleli khonapho njalo, sinanzela futhi ukuthi abantu le ndawo zokukhawulana lezi kezime, sinanzela ukuthi ezimfeni nxa siba khona khona kwesakuqwaswa kwathi ube balithwana, sikunanzela singawunamezela umkhuhlane. Siqhubeke futhi sinanzelela labantu abagade izimoto ukuthi siyaxwayisa ukuthi nxa ungabe uhamba ngemoto ananzelela ukuthi abantu bangaminyani, kodwa siyabonga ukuthi amabhasi akozupho asesenza okuyikho ngoba uyathola sikathola abantu abangu-32 okuyiyo into enhle khonokhwana ukusitshengisayo.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umqondisi wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association, umuzwe exoxa lapho loNtungamile Nkomo weStudio 7. Ingcwethi kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo ziyamsola uhulumende ngendlela aqhuba ngayo uhlelo lokulaya abantu ukuhlala ezindlini emizameni yokuvimba ukuthelelana lula kwegciwane le-COVID-19, ikakhulu ukuphathwa kwabantu abatholakala sebephula lezo ziqondiso ukubona ukubana bazophila njani ngesimo somnotho esikhona elizweni okwamanje. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye wabasola indlela uhulumende aqhuba ngayo ukulandelwa kweziqondiso ze-lockdown ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenhlalakahle kaZulu.
Umhlaba wonke jikelele usubhuqwe ngumkhuhlane we-corona. Izisebenzi abesifazana, abantwana labanyanga emazweni aphucukileyo bayaphathiswa ngokudla. Amazwe la agcina umnotho eziphaleni zikaZulu, yikho bekwanisa ukuthapha lokugola ukudla benika abantu babo. Ngapha kithi into zimi mandlonzo.
Isimo elizweni uNgwenya ethi singakuvumeli lokho osekusenziwa nguhulumende kuzizalwane zakhe.
Uhulumende wenzani uPF? Sebhuqwe lokubhidliza umnotho welizwe phose iminyaka engamachumi amane. Isiphala semali ikaZulu, i-treasury, kasidalutho. Izithembiso zonke ezenziwa ngesikhathi sokhetho ezokulima lokuqhelisa amafektholi lokupheka imisebenzi zalahlwa. IZimbabwe ilezikweleti ezimbalwa. Uhulumende lo isilayi obuhwaba lobusela kasoze aphumelele ukunika abantu bakhe lutho.
UDr. Mthabisi Anele Bebe laye uthi zingake zaphumelela lezi nhlelo nxa abantu bengelakho ukudla.
Ukuliqiniso More than 7 million people in Zimbabwe babekhalane ngendlala i-corona ingakabuyi. Manje kathesi sokule corona i-government ayinyeke ithi abantu behlale ezindlini bengadli, bengela kokudla yona izithuleni. I-government kumele ingenele inike abantu izinto zokudla, inike abantu ukudla okwaneleyo behlezi ezindlini bezivikela emkhuhlaneni we-corona ngoba i-corona iqiniso ngumkhuhlane oyesabisayo. Abantu awumelanga besezindlini.
Okhangele uhlangothi lwezempilakahle kwe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, uDr. Henry Mazorera, laye uyamsola uhulumende.
We have locked in their houses people who are hungry, who don't have mealmeal.
Lelo ezinye abantu abangela kudla, abangela mpuphu loba okunye nje okudliwayo, abantu abaphila ngokuthenga ukudla ngemali yona leyo abayithola mihla ngemihla. Akusebenzi lokho. Kwakumele uhulumende abuze kubantu bonke nje abavela kunhlangothi lwezitshiyeneyo ukuzwa imibono yabo. Ngabe benza lokho babezaphuma le ndlela ezingcono zokuqhuba ngayo imisebenzi yakhe. Kwakumele kube le mali ezivayo ehlelelwe ukuthengela abantu ukudla ngesikhathi besemakhaya. Kodwa manje sesithe kabahlali nje abesifazane labantwana bengela kudla, lokhu kuzasidalela uduko kwezempilakahle isikhathi esilandelayo.
And the consequences in the long term are going to be very grave.
Umnumzana Tawanda Zapasi, ingcwethi ecubungula ngezempilo esebenzela inkampani ye-Maita Research Insights, uthi baphakathi kophenyo lokudingisisa ukuzwa ukuba uZulu oswelayo uphila njani ngalesi sikhathi se-lockdown.
It has created another problem of malnutrition.
Sekule nkinga njalo eyabantu asebele imizimba engaphilanga kuhle ngendaba yokuswela ukudla okwakha umzimba. Abantu bajwayele ukugijigijima bedinga ukudla ukuthi badle labantwana, kodwa kathesi bayaludinga usizo. Badinga usizo lokudla okwakha umzimba yabo ukulondoloza
impilakahle.
Kodwa uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukunakekela izizalwane zakhe, okubalisa ukusiza abaswelayo ngalesi sikhathi se-lockdown. Abanye babo sebeqalile ukuthola imali yokuzisiza kuhlelo oluqalele eHarare lakoBulawayo. Uhulumende uthi wanelise ukukwenza lokhu ngemva kokuthatha izigidi ezingamakhulu ayisithupha zamadola 600 million esikhwameni sakhe ukuze asize ngalesi sikhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
UBulawayo ubeza kuba lombuthano omkhulu wokuthakazelela uZibuse okokuqala kusukisela ilizwe latholayo uZibuse. Kodwa-ke ngokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 ukunanza kwalolu suku sekumisiwe. Abanye bancome uhulumende ngesinqumo sokupha uBulawayo ithuba lokuphatha leli langa, kodwa abanye baveze ukuthandabuza ithuba elibuya ngemva kwesikhathi eside kangaka. Osokubenze bakhole ukubana abalaye uZibuse ngempela. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekungokwakuqala lonyaka kusukela ngo-1980 ukuba uBulawayo aphathe umkhosi wokuthakazelela uZibuse, kodwa i-COVID-19 idale ukuba leli dolobho liphucwe leli thuba, ngoba uhulumende ethule iziqondiso zokwalela ukubuthana kwabantu emizameni yokuvimba ukuthelelwana leli gcikwane. Ngalokho umnumzana Joseph Chuma owebandla lezanu-PF uthi isinqumo ebesithethwe nguhulumende besizasiza ukuthuthukisa leli dolobho.
Uhulumende ebeyenze into encomekayo kakhulu, okutsho ukuthi kona uBulawayo ebezasala evukile kancane, i-tourism, amahhotela ebezabe egcwele wonke, izitrada zethu beziza siphushwa apho zilungiswe lapha lalaphana, ulutsha lwethu oluningi beluzatholathola wokubambabamba ngaleso sikhathi. Manje pho-ke nango-ke isehlakalo lesi se-coronavirus sesisuke saphica yonke into sakufaka eceleni. Kodwa ngiyethemba ukubana nxa sesibuyela futhi sokulungile, sesinqobile le nto le-corona, hhayi uhulumende uzakucabanga kubone kulungile ukubana aphenduke futhi sikwenzele lapha koBulawayo.
Isikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Daniel Molukele uthi okuqakathekileyo okwakhathesi ikulondoloza impilakahle kaZulu ukuthi engabulawa yi-coronavirus.
Njengenhlanganiso ye-MDC Alliance sizwa ubuhlungu kakhulu ukuthi akusoze kwaba lombuthano kobulawayo sithakazelela uzibuse ngo-Ekilepheo kodwa silethemba ukuthi ngesikhathi esifaneleyo umbuthano lo uzaba khona okwamanje okuqathileyo ukuthi sivikele umuzi wakobulawayo from i-COVID-19 i-coronavirus ngakho ke ngesikhathi esifaneleyo sithemba ukuthi ibulawa izanikeza ithuba kubana senza ukuthakazelela kosibuso weZimbabwe.
Omunye wabosomabhizimusi umnumzana Themba Khumalo uthi lo nyaka bebekhangelele ibhizimusi enhle lapho lo mkhosi usenzelwa kobulawayo.
Umkhuhlane wecorona siyawubona ebukambe oyiwo owadalela ukuthi independence celebrations ikhanselwe kobulawayo. Emveni sasibe sikubonile thina kuyinto enhle enkulu ebiza sithuthukisa amabhizinisi ethu kodwa indlela sokukhanselwa ngayo kuyenze thina amabhizinisi ethu abuyela emuva ikakhulu thina esemabhizinisini ezinto ezokudla besikhangelele ukuthi we going to have a brisk business.
Umnumzana Pastor Makwizi oyebandla lezaphu njalo engomunye wabalwa impi yenkululeko ekubutho lezitra uthi ubekhangelele ukuthi umongameli akhulume ngempahla zabo abazithathelwayo.
Khuzilizwe upresident ubeza sitshela mayelana ngombhuqazwe aphinda azehlise ebantwini acele uxolo. Pele suku besizokhangelela njalo futhi ukuthi khona asitshele mayelana ngempahla ezambanqwayo nguyena uhulumende ngesikhathi sombhuqazwe. Akusayi njalo ngesizathu somkhuhlane. Kodwa ke ingaba khona eyinye i-independence asithini eyomnyaka olandelayo. Siyayifuna ukuthi ibuye lapha kobulawayo. Azokhuluma mayelana ngakho konke okuphatha abantu balolu luhlu lomhlaba.
Umnumzana Patron Xaba okhangele ngezomdabu kubandla lemthwakazi Republic Party uthi noma ubulawayo engalitholanga ithuba kuyafana ngoba vele bengakujwayelanga.
Kuvele kobulawayo abantu lokhu bangakakhululeki. Wonke lawa ama-independence abeselebrethwa eHarare ongangokuthi noma ubulawayo engasalitholanga ithuba lokuthi aphinde ahoste lokhu kufana kuvele kayisiyonto yethu ngoba aluba kuyinto yakobulawayo labantu bephakathi kwayo bebehlaleleni sonke lesi sikhathi kuze kufike iminyaka engu-39 kuze kuthi ngomnyaka wesi-40 khona bekhumbula ubulawayo bebengamazi yini. Amathuba anjalo eza ngemva kweminyaka eminingi kangako enza kube lokuthandabuza kokumanyana kwabantu okubasobala ukuthi la ngamazwe amabili ehlukeneyo.
Osakhulayo uMongameli Ncube uthi njengabontanga balembuzo eminingi engakaphendulwa ngakho lokhu bekufana lokuzobathunuka amanxeba.
Mina nxa ngibona umumo lo okuthatha kwawo indawo ukuthi kuthi nxa kulo hlelo olunjalo kuvele isimanga esinje esimisayo. Ngikubona njengokuthi kwakuvele kuyinhlamba ukuthi khona ngemva kwe-40 years khona singaqala ukubonakala ukuthi siqhakathekile ukuthi umkhono wangapha waba lesabelo ekukhululeni ilizwe. Umlimi ngithi wenze isimanga ngoba uveza amaqiniso ukuthi kube kulizaba kuphela. Inkululeko vele kasiyazi kodwa hayi ngibona kuphendulekile njengemvelo.
Laloba kulabanye abathi balahlekelwe ngokumiswa kokuthakazelela uzimuse kobulawayo, iningi liveze ukusuthiseka ngokudluliselwa phambili kwalo mkhosi besithi kuqakathekile ukulondoloza impilo zabantu ukuze bengathelelani umkhuhlane we-COVID-19. Ikanti njalo kulabanye abathi abantu bakobulawayo abalayo uzibuse ngoba benganakwa endaweni eziningi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo. Ngubathabile Masuku.
Ku-Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele kodwa likhumbule lihlobo ngenxa yedubo le-coronavirus asenelisi ukulinyusa ukubana lingene kulolu hlelo ngacinga. Kwezivela kwamanye amazwe namafitshane liziphiwa ngusithandekile Mhlanga. Ugacha olubona ngobudlelwano lamanye amazwe eChina luthi akusiqiniso ukuthi uhulumende uyafihla ukuthi kutshone abantu abangaki eHunan ngemva kokuba idolobho lelo lethule inani elitsha elikhomba ukuthi baningi abatshonileyo kunalelo elaliqanjiwe. ELeTanzania liqalisile namhla ukunaza amalanga amathathu omkhuleko ngesikhathi inani labahlaselwa ligcikwane le-coronavirus lilokhu liqansa kulelo lizwe njalo selifike kumachumi ayisithiyagalolunye lane i-94 njalo labulala abane. Umongameli walelo lizwe uMnumzana John Magufuli izolo uthe abantu bakhuleke ngendlela yokuzivikela. Ngelani ngilinikeze ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulela udaba oluphathelane labase China abeZimbabwe.
Kulabanye abantu abadabuka eZimbabwe abahlala kule China abathi abakhahlanyezwa izizalwane zakulelo lizwe, ezinye ezithi abansundu bamemethekisa umkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Bathi sebezwile ngokwenzakala endaweni ezinjengedolobho leGuangzhou lapho osokule nketa betshabi eyesabekayo kulandela okwephulwa kwemithetho yokuhlala ezindlini okwenziwe ngabanye abadabuka kuzwekazi le-Afrika okuthiwa sebethelela izizalwane zakweChina umkhuhlane we-COVID-19. Abanye sebekhitshiwe ezindlini abahlala kizo. Kube khona njalo abansundu abangasavunyelwa ukungena ezibhedlela kanye lendawo zokudlela. Abemele amazwe atshiyeneyo akuzwekazi le-Afrika sebetshele uhulumende wakweChina ukuthi akhuze izizalwane zakulelo lizwe. Uhulumende wakweMelika laye usecebise abansundu abadabuka kulelo lizwe ukuthi bengethekeleli kweleChina. Kukhanya engani eleChina selixoxisana labohulumende abatshiyeneyo ngodaba lolu. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labamele eleChina kweleMelika kanye lakweleZimbabwe. Odabuka eZimbabwe ohlala eBeijing, unkosazana Samantha Sibanda uthi ukuxokozela lokhu kuqale eGuangzhou lapho kulabansundu abaningi abathenga impahla yokuthengisa emazweni abo.
Abantu ababuyayo basebefakwa ku-14 days quarantine. Bathe quarantine yabo isizaphela kube labanye ade sebetshengisa ukunganini bagula. Lokhu ukuthi sizalithatha siyelithesta bona engqondweni zabantiwe amalanga ebesisizwe amadoktha lawana esithi sifunkala ngama-Africans. So bona kibo besekuyo ukuthi engxe yithi esesiyakwenziwani ama-exams. So abanye baqalisa ukuyala ukuthi hhayi sinasifuna.
Uthi kaboni ukuthi ukuxokozela okuningi yinketa betshabi.
Ukuxotshwa kwabantu okunye ukukhuluma iqiniso asikho kokuba discriminatory yinto engifuna abantu babeyazi. Iqiniso elihle ngelokuthi like njengoba bengikhulumile ukuthi bekulezinto ezintathu ezilapho. One, kunokwesaba kwama-Africans ngokucabanga ukuthi yiba sebefuna ukuba yi-trial omuthi we-coronavirus. Number 2, kulabanye nje asebesaba ngoba abanamaphepha. So sebesisaba ukuthi bengathestwa amapholisa nje besithi nxa bekuthesta bafuna ukhangela i-passport. Abanye bethu abala mavisa bahlala illegal. So izinto zona lezi. So osokwenzakala engifunukuthi abantu bekukhangelisise kakhulu. Mina sengihlale labo abantu laba ukukhuluma iqiniso kulezinto lapha abasibandlulula khona.
Omunye njalo odabuka eZimbabwe ohlala kweleChina uMnumzana Sithuziso Juma uthi uhlezi kahle esabelweni seHubei okwaqala khona umkhuhlane we-coronavirus COVID-19.
Kulama-areas lapho wenzakala khona ngapha ngikhona mina ngapha ku-right akula problem ngapha ngikhona mina.
Uhulumende weZimbabwe ulobudlelwano obukhulu lelizwe leChina njalo kulezizalwane zeZimbabwe eziningi ezihlala kulelo lizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
It was a Friday, my darling.
Who Uhlelo Woza Friday kuliviki lomthuli odumileyo okwamagama uKhulekani bethule. Iningi limazi ngegama lokuthi nguCookson. Yena-ke ucula umdumo we-disco ekoBulawayo. Asizweni ixoxa lomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Jesus Banda.
Sikhuluma ngabaculi abadumileyo kontuthi zathunqa igama la Cooksman alisolakale. Dala ejabulisa uZulu ngomculo wakhe we disco.
Ezomculo asangilikhehla kwezomculo ngiqale kudala ngidlala labaculi abachiyachiyeneyo. Mina first album yami ngirekhode ngomnyaka 2000. I-album ke ebele ngoma abantu abaningi abayaziyo ma-Afrika bambanani okathesikini ledlani lamadlalati ke ayisikhombisa 7 ama-albums. Kule album ke ngiyokuye ngikhiphe kathesi ebizothwake ngumakhushukhushu.
Idlalade lakhe elitsha liyatshisa liphebo kamnandi ulibiza umakhushukhushu khona kusitshone.
Ngayinye nje amabizo abantu abahamba bembiza ngawo abantu abajabulela umculo wami. Phakathi kwezinye ke izingoma esengizenzile selokhu ngaqalayo kulezi ngoma ke zifanana ke ovumelanisa ngoma weMancube kulezi ngoma ezifana namaloja kulezi ngoma ke engazenza lo Moyo Denchanda ingoma ezifana labo udako kuyafana sempida kumnandi lezinye ezithiyachiyeniyo.
Cooksman njengomculi wabantu laye uphatheke kakhulu ekuxwayiseni uZulu ngomkhuhlane lo osuhluphile emhlabeni wonke jikelele owe-COVID-19.
Kwakathesi ke yekhona leyinye esiyenzileyo kwakathesi njengoba ke kulo matshapu ucena lo wakhona i-corona virus kule ngoma ye-corona esiyenzileyo khona lezinye esifana labo Poor Man ezitholakala kudlala Jonel Makhulukhulu ngabuya ngayenza leyano divorce abantu abaningi sasiyazi yenziwe ke ngubaba obhada amathulana mna ngiyenze ke ingumdumo ke we-disco music.
Jikela hayi lokugcina kubalaleli ungakahambi njalo lokuthi bangaxhumana nawe njani xa befuna ukuthola umculo wakho.
Sifisela wonke umuntu impilo enhle noma ke sisebunzimeni obungakasithandazi ngazo sonke isikhathi. Sikhumbule phela njalo ukuthi sisekele abaculi ngoba kulezi nsuku akweneliseke ukuthi senze ama-shows. Mina wami umculo lingawuthola YouTube yatholakala lakho umvakatshela uKhasla page ye-Facebook ibizo lami username Khulekani Bethule khona le page kaCooksman. Kulula kakhulu kodwa ke uxhumana lamva WhatsApp inombolo yami 0773284598.
Amen. Siyabonga Cooksman nguye besigwejiselayo namhlanje kuhlelo Woza Woza Friday. Siziphathe kahle njalo lihlale ezindlini livikeleke kumkhuhlane we-COVID-19. Stay at home. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa sikhangele ebesilazo. ugaja lwezempila kahle lwazise ngolwesinentambama ukubana abantu sebefunyenwe leli gciwane le-coronavirus sebengamashumi amabili lane 24 futhi emhlabeni jikelele sebisedlula izigidi ezimbili olivalelisayo nguprasidis jeremaya siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yezimbabwe.